Abantu abaningi kakhulu abakhangeleyo zamalungelo abantu amagqwetha lenhlanganiso ezizimeleyo bezivele zingaxabanga ngodaba lokuthi uMnangagwa udecide ukusebenzisa amandla akhe okuthi ebe labameli abaningi ephalamenti kumbe ngithi besebenza njalo labo Monzora ukuthi be-amende uconstitutional number amendment number 2 onguye onike amandla umongameli welizwe ukwenzela ukuthi enelise uku-extenda icontract kamalaba lokuthi ethi khona umuntu oleminyaka eyi-70 uyavunyelwa ukukontinua engujaji ehumbe engu-chief justice njengomalaba. So mbona ngani izindaba ezinhle lezo zikhangelele ukugcinwa kwe-constitution yeZimbabwe lokuthi khona sisalabo abantu esingathi ngama-judges asahlonipha umthetho welizwe kumbe akalesibindi sokuthi enze i-judgment enjalo ngoba aso-judgment elula leyo ngoba iphikisana nalokho okufunakala ngumongameli okufuna ngumongameli welizwe. Kodwa ke mbona ngani benze into enhle ngoba abantu abaningi bebekusola lokho kwenziwe ngumongameli welizwe.
uMnangagwa ubona lomphatha njani lolu daba njalo ukukhona yini mhlawumbe singabona ekwenza emthethweni kanye lakuhlangothi lwezombusazwe?
Ngiyethemba ukuthi uMnangagwa indaba le ayimphathanga kuhle ngoba the whole issue about amendment number 2 bekuyikuthi enike uMalaba umbe ethole amandla ukuthi extend i-contract kaMalaba uMalaba enelise ukuthi ehlale engu-chief justice even though besefikisile iminyaka eyi-70. So definitely lapha khona kathesi bayacabanga labangani bakuthi what can they do legally and what can they do politically. Ngike ngabuza amagqwetha amaningi lapho ukuthi bayenelisa yini uhulumeni weZimbabwe kumbe iminister of justice iyenelisa yini ukuthi iyaphile i-judgment lay kukhanya ngani baza kuzama kumbe kuyeneliseka. Kodwa-ke kuzaba lama challenges because that means yena uMalaba ngokwakhe basoze yenelise ukuthi ehlale eyilalele indaba leyo. Uzananzelela njalo ukuthi iZimbabwe ibingakaseparate between i-constitutional court le-supreme court. So ama-judges e-supreme court yiwo ahlala ebe ngama-judges e-constitutional court. So akula court lapho umuntu angaphila khona. So mbona ngani ngenye i-crisis ekhona nale. That means u-deputy chief justice nguye ozamele ehlale ebuyele panel ezalalela indaba le.
Isinqumo lesi singathi sipha uZulu weZimbabwe ithemba na lokuthi lanxa kungaze kuvunje imithetho emibi uyenelisa ukuyiphikisa emthethwandaba aphumelele?
Uzananzela ukuthi indaba ka-chief justice le ayisiyo kuphela nje indaba yemthetho emibi kodwa kule politiki phakathi. So even amanye it can also be a sign of factionalism within iZANU ukuthi kuyalwiwa kubanga umbuso ngoba uzacabanga ukuthi i-amendment number 2 le ibuya le clause yokuthi akusela u-running mate u-president uyazikhethela yena u-vice president o-vice president abafunayo. So kungaba nje ngeyinye ama-cases nje esuke hamba the other way around but siyakwazi ukuthi isikhathi esiningi uhulumende weZimbabwe ujala ukuwina khonapho singazi njalo ukuthi iaphili yabo izahamba njani bangagcina bewinile. Okunye kumele sikunanzelele ukuthi i-constitution elokuyitshintshwa inika uMnangagwa amandla amaningi ephalamenti iZANU ilama-MPs amaningi. So singenelise kumbe ngibona ngani kuzabe kulokhu kuswa le mithetho emibi ezabe isenzakala. Yebo abantu bangahamba ekhoti kodwa ayisiwo wonke ama-cases azahamba ekhoti azagcina ephumelele.